Umongameli Emmerson Mnangagwa leRussia lapha akhangelelwe ukuba uzakhulumisana lomkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin ngezamabhizimusi ezombusazwe lempi ephakathi kwelizwe lelile leUkraine. Umnangagwa ufike namuhla kweleRussia lapho azangena khona umhlangano omkhulu oweSt Petersburg International Economic Forum okuzabe kule nkokheli yakwamanye amazwe. Umnangagwa obekwele South Korea lapho angene khona umhlangano weSouth Korea Africa Summit wayesemhlanganweni owe Russia Africa Summit nyakenye lapho okwalotshelwana izivumelwano ezimbalwa phakathi kwamazwe omabili. Izivumelwano lezi zazigxile kwezomlilo kagasi, imitshini yakulezi nsuku, amatshe aligugu kanye lokuthuthukisa izakhiwo zelizwe. Okwamanje uleziphathamandla ezimbalwa zakule Zimbabwe ezigoqela umphathintambo obana ngezemali umnumzana Mthuli Ncube leziphethe inhlangothi ezitshiyeneyo. Omunye wabasemhlanganweni lo ngumnumzana Masimba Mavaza omele ibandla lezano PF kweleBhilitane othi umhlangano lo uqakathekile kakhulu.
It is actually a very good opportunity for the president to find ways of developing Zimbabwean economy.
Leli lithuba elihle elokuthi umongameli Mnangagwa athole indlela zokuthuthukisa umnotho welizwe kanye lempilo kaZulu weZimbabwe.
Okubandla eliphikisayo ele Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi akulalutho luzaphuma emhlanganweni lo ngaphandle kwalokho okufunwa nguMnangagwa athi uZulu.
Nxa uvakatshela umngane wakho kumele unxa uhambile ukubuya uphethe igwadla phela ukuthi ubuye bona umngane wakho. Manje uyahamba kodwa akaze kuphume lutho. So ke angiboni okwanamhlanje ukuthi kulento okungayiletha.
Ingcwethi kwezombusazwe njalo kwinhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions umnumzana Rejoice Ngwenya uvumelana lalokho.
Akusake sizwenze ngokukhuluma ukuthi kule nto eyenzakala isekuthi enkulu evuliweyo ngenxa yokuthi umongameli welizwe leZimbabwe wavakatsha eRussia kumbe eChina. Sitsha kuthiwa khona kube into ezithengiswayo zezwe leZimbabwe seChina hatsho okunceda uZulu.
Kodwa olandela ezombusazwe okubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change umnumzana Ambrose Sibindi uthi imihlangano le iyaphathisa ekuthuthukiseni ilizwe.
Sikhangela ukuvakatshela amazwe aboRussia kwesikhathi kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba siyasikhayela ukuthi engxenye amazwe anjengalawa nxa singabamba kuhle angasicedisa lathi ukuthi lapho engxenye njengeZimbabwe zithuthuke ngezindlela ze-investment. Kodwa ekhathesi okweRussia uhlupho olukhona kathesi ngeRussia yikuthi sonke siyakwazi ukuthi ilizwe eRussia lisempini lisilwa le-Ukraine and singananzelela siyananzelela ukuthi le mali yabo leyani ungathi ivali yehla. Njalo sinazeyo ukuthi iRussia nxa sikhuluma kanje kathesi ungathi lamanye amazwe akulabudlelwano obuhle ngenxa yempiliyana yokuthi bebe betshaya iUkraine. So ke kwesikhathi kuba nzima ukuthi singakhayelela ukuthi kule nto elule engaphuma.
Ele Russia lelamankampani amaningi enza ukuthiyeneyo kwele Zimbabwe agoqela ele Arosa elemba amadayimana elidlalala lenkampani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company. Kulamanye njalo anjenge-United Fertilizer Company, lamanye alungisa imvundiso ethengiswa kwele Zimbabwe lemazweni akuzekezile Afrika. Maningi njalo afisa ukwemba amatsha legugu alokhu edinga ukusebenzela kwele Zimbabwe. Kukhangelelwe ukuthi kungaba lezivumelwano loMnangagwa ekwenjiweni kwamatshe aligugu leRussia. Okwamanje inkokheli zamazwe omabili ziphansi kwezijeziso zenotho ezetheswa ngamazwe entshonalanga athi amazwe omabili la ephula ilungelo loluntu njalo ehluleka ukuqhuba ukhetho okukhululekileyo.